yazi kuyadanisa kakhulu indlela abantu asebedelela ngayo lokuganga bezama ukungcolisa i first family, bezama ukungcolisa u first lady Auxilium Mnangagwa labantwana, besithi bona ukambe shua amanga asegcekeni anje, ngubani ongakulalela khonoko? Kambe shua abantu laba suku zonke bahlala bedinga ukuthi bangcolise i first family ngendlela enjalo, bengcolisa u Mrs Mnangagwa ngendlela enjalo. Mbona ngane okuyinto lokhu soku abantu laba nqa ukhangela umpolisa lo okade zama ukukwenza khonoko, ngumpolisa okukhanya egcekeni ukuthi umuntu ogangayo osetshenziswa izitha, umsebenzi yezitha, into leyo ukuthi and ritual shower bebevele befuna ukuyisebenza bona abakade beyenza besebenza lezitha, umsebenzi wesitha lowo osegcekeni ozama ukungcolisa i first family. UMrs Mnangagwa ngake yenza into yokuthi kuthiwa uyathumana labo Roshwaya okwabantu onjengabo Roshwaya ikuthuma kumbe ngaphi ngaphi. No, akula nje njalo. First lady uyazi ukuthi angcoliswe ngale indlela, uyazi okunye okuyizinto lokhu sokukhanya ukuthi imsebenzi wezitha le G40 eyiyo esilwisayo kakhulu, elwisa i-first family ngendlela zonke ukuthi bazame ukuthi bayingcolise into yonke. Awuboni lezi thombe kade sebekhipha izithombe zakudala lapho Mnangagwa ayelo Roshwaya khona, sokuthiwa ye yinto yokuthi into ye-first family, bezame ukujustify amanga abo ababumbela i-first family. Into engcolileyo le amanga la ntungamele.
Yebo unkosikazi Mnangagwa, ngaba engelalutho lokwenza le golide leli, kodwa ubona ukulandula kwakhe kusuthisa uZulu weZimbabwe yini? Ikakhulu nxa sikhangela ukuthi sokukanengi sisizwa imo likaMnangagwa layo ivalelwa ebantwini abakhohlakeleyo elizweni.
U-First Lady uMayi Auxilium Mnangagwa usechazile wakhuluma ukuthi into leyi ikuba ngcolisa nje kuphela ukuzama ukwenziwa ngabantu labo. First Lady sekukhulumile wacaca njalo ukuthi indaba yakhona amapholisa la, ngitsho lo mpholisa wakhona lo njobe banjiwe uza kuchaza kuhle emapholiseni, kulandelelwe kuhle, kubonakale ngeqiniso sibili ukuthi lapha abantu laba ngaba injongo yabo ukuthi bangcolise i-First Family. But mina okuye futhi njalo ngikukhangelayo futhi ngubone ngompholisa lo, umpholisa lo kutsho ukuthi kuliqhinga lakhe ukuthi azame ukuthi angcolise first family yesuya yena esithi uyazivikela. Ngokunjalo kungaba khona kona, kodwa mina mbona kule sandla sesitha phakathi khona phentweni naleyo yokuthi bangcolise imoli kamongameli uPresident Mnangagwa.